Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani kuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlazi ku 12 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
udlame lolo besiluzwela eNatali le iKZN izolo selumemetheke lwaze lwafika lase eJohannesburg.
Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa?
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasicabanga ukuthi kakhulume ngabantu ababesuka kwezindawo ezikhatshana bezivakatshele.
Igciwane le-coronavirus selingenile nasemaphandleni esigaba seMathebeleland South.
Ndawo engani kubhase okumangalisayo kusewante.
Esigabeni seMathebeleland North khona lakho kubikwa selisidla ubhedu. Namuhla kubekwa abathathu abaphiwa isicoco samaqhawe esizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Dlame oluqhamuke kwele South Africa kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa solusabelele lwafinyelela amanye amadolobho luvela esabeleni seKwaZulu-Natal. Abasekeli bakaZuma batshisa izimota lezakhiwo besithi kumele akhululwe ejele. Izolo bafinyelele amanye amadolobho abalisa iJohannesburg. Kwangenelwa izitolo abantu babutha impahla. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngingenela kubalaleli. Igama ngingu Victress Mathuthu. Ya, eyi isimo sibi. Udlame lolo besiluzwela eNatali le iKZN izolo solumemetheke lwaze lwafika lase eJohannesburg. Njengoba ngikhuluma nje kanje eJohannesburg sokube lezigameko eziningi ezibalisiweyo lapha, kuphishwa izimota, kukwatulwa izitolo, kusenziwa imbhisho elo ehambisana lodlame kakhulu ngayo le imbhisho yabethi Free Zuma. So asazi ukuthi into ezahamba ihambe iphelele ngapi, kumbizi finyele kumbe kuze zonke ezinye ingxenye ze-South Africa izafika yini kuma-province onke e-South Africa. Ngoba kwamanje njengoba ngikhuluma kanje impela, hayi lapha eJohannesburg udlame solukhona solungenile. Lona lolu mpela besiluzizwela khona le eKZN solumemethekelwa lwafika lakhona lapha e-Gauteng. Akuyisimo esingazi ukuthi sizosibamba kanjani, ukuthi into ezosebenza iphele nini. Kodwa kwamanje lathi lapha eJohannesburg sesiphakathi kwalolu udlame lwabantu ababhikishela ukuthi kukhululwe owayengumongameli weSouth Africa umnumzana uJacob Zuma.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze lolu daba luphele?
Namsakazi, ngokubona kwami ngicabanga ukuthi lokhu sokusezandleni zabaphathi belizwe, ikakhulu umongameli welizwe ubaba uCyril Ramaphosa, ukuthi akube nguye o-addressa abantu, akhulume labantu, abachazele ukuthi kungani kumele bengalwenzi lolu dlame, kungani ubaba uZuma kumele ahlale ejele bengeke bamkhuphe. Abantu banikezwe izizathu abazazizwisisa, ngoba okwamanje abantu angiboni ukuthi lesi sizathu abasinikezwayo ukuthi ubaba uZuma ubothelweni uvalelwe entolongweni uzahlala izinyanga lezi ezilithumla nhlanu entolongweni, angathi abantu abakuzwisisi ukuthi kungani kuzamela ahlale ejele. Abanye abantu bakhala ngokuthi ubaba uZuma usegugile and manje kulalela ubhubhane lwe-coronavirus ukumvalela ejele kuzabe sokuthi uzabe esesimeni esingamenza atheleleke ngaleli gciwane kalula. So bantu bazale izizathu eziningi. Ngakuyukuthi kuyenzeka ukuthi abaphathi bezwe bazame ukuthi balalele lezo zikhalazo zabantu bese bezibhekisisa bebona ukuthi benzani ngakho. Kungathulwa kuphela ukuthi hayi abantu njengoba bebhikisha kuzaphela, ngoba asikwazi ukuthi kuzohamba kuhamba kuphelelephi sokumele ukuthi abaphathi bezwe babe yiba abazama ukuthi bakhulumisane lezi zalwane lezi ezibhikitshayo ngoba udlamelwa khona lolu alubonisa ukuthi lungaphela le nto abayifunayo abantu ingenzekanga kumbe bengatholanga inkulumo ebaqinisekisayo ukuthi kungani kumele umongameli ahlale lo wayengumongameli ahlale entolongweni.
Unkosazana Victress Mathuto isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 59 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 1,912 abatholakale belegciwane le-coronavirus okulinani elehle kancane nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 9,362 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi emaphandleni lakho selibhahile leligciwane. Siqoxele sakhamuzi sesigaba sebulili maWest umnumzana Solani njemnyama moyo. Saqala ukumbuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasicabanga ukuthi uyakhuluma edi ngabantu ababesuka kwezindawo ezichathana bezivakatshela. Ngathi last 2 weeks le edlulileyo eStone Hospital eNtole ngale kube kulabathathu kade bekhorontayile. Ngokuzalwa abanye bakhona babuya khona lapho kokungubo ngaphansi kwebulilima East ehlangane nebulilima West. Kwazothi ubaba onguye ubaba wethu onguheadman uMangoba laye bengumuntu ebebanjwe yi-corona waze wafika laseplant wa-quarantine kodwa ngamandla kaJehova sizwa kuthiwa sengcono kakhulu. Kunzima emakhaya. Ngikhuluma nje iviki leyo esiphuma kiyo ababili oyi-1 ubuya emakumbi oyi-1 ubuya kwenye ivillage esedamu komasendu eklinika ngomasendu babanjiwe benjalo le COVID. So silobunzima obukhulu kakhulu kulabo abantu ikakhulu ababanjwayo ngoba xa sebebanjiwe ikakhulu nazeli kwamasendo akulala baba quarantine khona babayeka bahambe bethi kabahambe bezihlalela ekhaya akulala umuntu ozohlala ekhaya ngapha elambili engakho ukuzingela ukudla. So kunzima kakhulu ukuthi lo muntu ngaze ekhishwa lapha uzahambe boarding down zonke ihambe ethelela abantu. Silendaba enye ehluphayo yamabhora abantwana ababhizi badlala ngamabhora akula mamaski. Ngathi nje singabantu laba esithembele kuNkulunkulu umkhuhlane usingenele emakhaya ikakhulu iMatsouth sokulubunzima obukhulu kakhulu ngalo mkhuhlane weCovid.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso bezempila kahle?
Abantu bayazama ukulandela ukubana balandele imithetho ukubana bagqoke amamaski nalaba benawo. Uthola umuntu egqoke le masko uthi igqoka one day uyilahle nxa la enikwe ngomunye umuntu uyayigqoka iviki yonke uthola isiminyama ngendlela ukuthi bayashota abantu bakithi. Ukugeza izandla bayageza ngikhulume nge-sanitize ivele kayikho bayageza even esibhedlela i-sanitize yashota. Okusizwisa ubuhlungu yikuthi sisemakhaya nje izinto ze ezingama-mask izinto kubani i-government aluba iyacabanga ngela labanye abalama business bacabangela abantu bathenga ama mask lawo badonate abantwini ngoba iqiniso lihle abantu baphila ngokuthi uNkulunkulu khona uzaba nathi.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayayifinyelela yini abantu?
Ukuhlatshwa ijekiseni leyi ekuthiwa yiyo oro bathi yavikela ngoba kumangazayo ngangisizwa kuthiwa noma ungazohlabi kwenzeke ukuthi futhi ugule. Injection leyo esikhuluma ngayo ayikafinyelele emakhaya. Sizobe khuluma ngayo ukuthi kuzaba lelanga lapha abantu abazahamba besiya hlabiswa kodwa ayikafinyelele emakhaya. Umkhuhlane ubhokile.
Umnumzana Solani nje emnyama moyo yisakhamuzi sesigaba sekulilima West ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esePlumtree. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lokhokhela inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North i-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu ukuze sizwe ukuthi isigaba seMathebelele North sona simi njani ngegciwane le-coronavirus.
Ama statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela akufani la kuqala iqalisa iCovid ukuthi besiba lama cases 102 kuzindawo zemakhaya kodwa kathesi hayi kubhahile kakhulu indawo engani ibhakuli kubhahe kumangalisayo kusewanke edolobheni lewanke yikho lapho kuveza khona ama statistics sibili ahlasimulisa umzimba kodwa la kubonkayi lupane uyafuma mana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamavili ababebanjiwe lo mkhuhlane. So esingakutho ukuthi okwakhathesi igciwane leli libahile sibili emakhaya akufani la kuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni ngapha kokulutshwana.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus?
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usube khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutho ukuthi akulamfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo kithi abantu bayalandela izinqumo. Usafumana kusiba lokuyekethisa sibili kukhona ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kuma-villages abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokho. Lokho kusese lama-theories amaningi kakhulu ngali COVID-19 abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokho. Kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso abezempilakahle bangene bagcile sibili emakhaya basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abogoqela abezomdabu ama-traditional leaders lama-development committees abengqubekela phambili emakhaya ukuze bakhankase kabanzi. Kukanti-ke le ndlela zokusabalalisa i-information emakhaya zilutshwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ke?
Esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni ukuthi kungani kugxile kakhulu kuma-growth point centers. Akusabalalanga kwangena kuma-villages. Kungakho-ke nxa sikhangela eziqintini zeMathebelele North ifumana ukuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma-growth point kakhulu kuma-growth point centers. Kungakho-ke abantu abangaphandle kwama-growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North i-Rural Communities Empowerment Trust ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba indaba leHerald lilodaba lokuthi lamuhla kuzabewa ababhubhayo abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe abathathu abathi abomnumzana Absalom Jimonyo nomnumzana Michael Jakava abazabekwa emathuneni eHeroes Acre nomnumzana Abraham Giwane ozabekwa eMguza. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo libe nezehlakalo zobudlova kusetshenziswa imibhobho ezingamachumi amathathu lambili 32 ngenyanga ezine kusukela ekuqaleni komnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli, leZimbabwe yonke nje jikelele lomhlaba. Umlanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha ama abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umlanga kwa ule mali esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke le uzayiphatha ngaphi imali kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asisobantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo kazipheli. So hayi, please sicelani ke asihloniphe. Angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamabhuku. Akulanto even one isithembiso sesikwani silizithembiso zabo zinengakhulu balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhulumende wezani. Kodwa akulanto even A1 abayifezayo ende siyabezwa lapha abakhuluma emaradiyweni bethi kulungile uzuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe ngaka babotshwe kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabotshwe. Uzuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awu salubonani, salubonani kuindawo zonke kela ku Studio 7 abalaleli baka Studio 7 bonke nyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuya endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele ngihambe ebhinga ngiyabulisa usiswami Nadumo ngithi linjani linjani lonke usiswami endaweni yasemchabezi linjani lonke linjani lonke ngapho eshiyasibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe sikubhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthwa kukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi. Okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima yesokunuka amasireji kuzima ivini kuthwaza thola uzibuse esibhatha kukacaci. Size sifise mawungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono ngoba laba bempumalanga basicabangeli libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7. Okusokusala ukuthi sibambaneni sonke sincedisaneni omunye mayele mpupho omunye lesithe wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayo kula ukukhululeka badlela ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa izihlobo zakithi.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe-Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo eliphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi uEzra Chisa engamgcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semanciweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRisi Madida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage imyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi. Ngibonga nje uhlelo lwenu. Ngikho engithanda ukuthi ngikubonge kini. Ngiyabonga. Anginakho okunenge engakusho okwambe kuyikubingelela nje kinonke. Ngiyabonga. Angazi loba nami ngizongena yini ngoba ngiyaqala nje ukubingelela ku Studio 7. Ngibonge bantu bakithi.
Salibonani emsakazweni, salibonani Studio 7 lonke likhuluma lomamlotjwa lapha owelupane. Uyazi ngizobuhlungu ngoba balombe lithe ngumavaza kumbe lithe ngumakwaza kumbe lithe ngubani. Ngizobuhlungu hloko zami. Ngizobuhlungu. Uyazi nxa yakuthi khona yena abantu maThepeland yabafayo. Ye kwacha kwacima kwabula abantu abangu 3000. Kanti kwalobambe ngoyedwa ngombe ngamabili. Vele abantu bebulawelwani. Vele izakhamizi vele zenzeni Nkosi yami. Zenzeni izakhamizi zakhanya zibulawa. Ye bantu benkosi kambe shukho nongaso zafe yini. Hayi ungenzi njalo mabaza. Ungenzi njalo. Banengi abezenza njengabe zanu. Banengi bangaphi namhla. Bangaphi. Ukubalisa ukuthanda kuyesabeka. Uyazi ukuthi banengi abezincoma bezincoma ngezanu bebona ngani vele hayi asoze bayandawo abayindawo. Hayi lokufuna nje lo bengafa bangahamba ngelele ezulwini. Kodwa uyazi kunzima. Uyazi sizinukena amakhwapha sihlobo zami. Dr. Mavaza usatambe uchidaro uchiti he vanhu vakafa hi 3000 ye. Even kana kwakafa 1 kana kwakafa 3. Zvinokunakidza izvozvo. Zvinokunakidza izvozvo kuti he kutotaura namba kuti 3000. Kutotaura kunyatsotaura kuti 3000. Aiwa aiwa musatidaro. Musatidaro. Munomboziva here kuti life is like a hero. Thank you.
Uba kumavaza kuyamchelesisa ukwegugura hundi. Nyakuzwa ukukhuluma kwaba kumavaza ukuthi lokhu okwenziwa yigugura hundi yena emoyeni wakhe kuyamchelesisa yikho kubenza ukuthi bangabuyi ngapha kithi abantu esahlukuluzwa yigugura hundi ukuthi size batshele ukuthi sahlukuluze kanjani sihlukuluzwa ngubani kugugura hundi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume emsakazweni wenu. Uyazi lo elimbiza ngodokotela Mabaza limtshela sihloniphe thina abantu besiNdebele kumba hloniphe umhlaba. Uthi lapho abenza ubudlova obuhlungu kangaka akwenze kube into yokudlala kanti vele labo abantu bazosihlonipha kuthela. Kambe uma becabanga babone ngani khonoko abakwenzayo into esiyibukayo kumbe bafuna siguguzele udlame abantu badobha izikhali bake bashaya, siyacela limkhuzele umuntu limkhuza khulume ezinye izinto kodwa angakhulumi izinto ezingamlinganayo. Ma wayengakazalwa tell him to shut up. Ma wayesezelwe tell him not to trivialize such a brutal episode. Ngiyabonga.
Salibonani balaleli abahle Studio 7, ngiyalibingelela ngegama likaJesu ngithi liwe lempilo ende balaleli abahle abasakazayo. Mina ngihlutshwa ibhoda ukuthi ayivule abalaleli abahle ngahlala ngikhuluma into one lezikolo ukuthi kambe balaleli abahle umashuwa sekukhangele okwezikolo abantwana bengafundi. Yikho kuthiwa yikuphila emhlabeni lokhu. Thina abantwana bethu sebefile ngezikolo. Balaleli abahle ake lihluze indaba yezikolo ukuthi abantwana bavala after 2 months, 6 months, 9 months, 3 months bengafundi. Khonzwa yini balaleli abahle? Abantwana sikhala ngabantwana ukuthi baye emuva. Mayiwuthi kungasafuneki ukuthi abantwana befunde akuse vele kuvala umhlaba wonke izikolo kuthiwe bengasafundi abantwana balaleli abahle. Njalo sicela ukubana izikolo azivule balaleli abahle abantwana befundi ukuze labo phela isasa labo liphambili. Ukuze labo bekhone ukubana besisebenzele. Ukuze labo bekhone ukuthuthukisa umhlaba ilizwe. Azivule izikolo nyama lapho lamabhoda. Sicela ukubana avule amabhoda.
Zonibonani kuStudio 7. Ukhuluma ngumvodloza lo oyakhele ngaseDen Farm elo wagwelo. Yey, baStudio 7 sisizeni. Amasela enkomo sekasithwalise nzima kundawo yakithi. Amasela la ngathi athunywa ngamagqwetha asegwelu laphaya amagqetha la kabanjwa enetraki yenkomo egcwele inkomo kodwa kwajika izakhamizi ezibabambile zaba ngabantu ababi ukuthi waye zibagcinile ukuthi kutholakale labo abantu abatshontsha nabo inkomo la magqetha azange alale nasesitokisini abe sephumile kodwa ke abanikazi benkomo batholakala bathatha inkomo zabo kwaba yikuphela kwendaba nje sicela lisisiza sazi ukuthi umthetho usebenza kanjani kodwa sithwele nzima elwagwelo sithwele nzima ngamasela enkomo amasela enkomo athunywa ngamagqwetha bathi yiphi building yakhona esegwelo lapha abasebenzela khona laba bantu bachaza yonke into ngesikhathi bebanjiwe lapho ukuthi vele amasela enkomo kawabotshwa bayawakhipha bona asisakwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani mase sijika futhi sesitshontshelwa ngumthetho besicela lisisize lisisize ngesenzo esenzakala elwagwelo abantu besishonini bezositshontshela inkomo zethu ngoba nabona badla nezami sithwele nzima sokufuye kanzima inkomo kazisakwazi ukuhamba zodwa sezihamba ziqhutshwa nje lapho eziya khona ngendaba yamasela enkomo siyabonga ngivodloza lo okhulumayo
Now bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7. Inombolo zethu zithi 1-202-465-0318. Kwezemelika, usomabhizimusi onguye umnikazi wendizamtshina zenkampani ye-Virgin Atlantic, umnumzana Richard Branson, uphaphe ngenye yendizamtshina zakhe ezalungiselwa ukuyafika enyangeni izolo wafika bucwadlana lenyanga wasephenduka uBranson uthi lokhu kutshengisa ukuthi uZulu mathupha uselakho ukuyafika enyangeni eziphaphela nje ukuyabona kambe bangaki abazenelisa ukuyafika enyangeni Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina indaba yokuya enyangeni ngikhangela ngendlela etshiyeneyo enziwe ngubaba lo. Uhambile enyangeni, but umbuzo wami ukuthi nxa kukhangelela ukuthi amazwe amanyangela amanye afinyelele lawo enyangeni, akwenzileyo kunceda ngani umuntu okhona lapha eMelika ongela mali odubekileyo othi nxa ecabanga ngokuya fika emkhathini khona lesiyenyangeni vele kacabangela ngakho ngoba ulezinto eziningi izangihluphe ezimhlukuluzayo kumbulele engadlanga kumbuphandle usexotshiwe nxa ukuthi kabhadala ngerenti mina kimi ngubone njenge engathi ngesilungu yishow ukuthi ngitshengise ukuthi lami ngiyakwanisa ukukwenza lokho ayi ngingazi ukuthi how ukuthi uza impact kanjani economy but kimi ngubone njengaleya into yokuthi ngilami nginothile ngile mali ngifuna ukuthi limbone ukuthi ngiyakwanisa ukuhamba ngiyemkhathini kodwa bese ngizibuza ukuthi imali yangi iyokhe leyana ayenze ngayothaza ayifika emkhathini kambe ibinganceda abantu abangaka abahluphekileyo abangelazindlu so mnuke emkhathini ngikhangela ngenye indlela and ngikhangela lokuthi iZimbabwe nxa ingakwanisa ukuhamba emkhathini but kuyinokuqakathekile ukuthi iZimbabwe ngakwenza kwaqala unceda abantu bayo kulokucabangela ukuhamba besiye emkhathini ukuthi uzasinceda ngani angasi we are different abantu babona izinto ngendlela etshiyeneyo mina ngibone lokhana njengendlela engayisiyo ungangithwa kule khoso sokulokuthi kuncintisana phakathi kwabo somabhizinisi ukuthi oyafika kuqala ngubani ngoba singakhohlwa ukuthi okumenza ukuthi ahambe bengafuna ukuqalelwa ngubhezuzi
engakasuki uBranson sizwe esithi yena ufisela ukuthi abantu makhaza labo benelise ukuyavakatsha enyangeni ubona kuzenzakala yini lokho baningi abakhanya bengaba lesifiso sokuyafika khona
uhamba wakhethi ukhangelela ukuthi abantu abaningi labo behambe bayavakatsha enyangeni kasitshelanga ukuthi uzakwenza njani lokho umphuza baphi imali laba abantu afuna bayefika uza kupha incedo kumbe uqalisa indlela yokuthi abantu bangafika khona ngale yena uhambile ngenxoto unothile angibone mina ukuthi kulomuntu othe sihlalele olezandihluphe zakhe njengoba nje ukwazi lapha eAmerica kuthiwa kule 1% abanjengayena lo muntu ohamba enyangeni abalimali than 99% gayilayi imali yangkhona. So part wabona laba bangelayi imali yakhona amboni ukuthi ukhona ucabanga ukuthi na sengingafaya imali esikhwameni sami ngibekele ukuthi ngize ngihambe enyangeni. Ngoba kuzikhona ezinye izinto ezibahluphayo ezicakathekileyo. Ngaye kuthiwa yena lo somabhizinisi lo hambe enyangeni wayaphenduka. Wasefika wathi yena hayi ngizadinga abalalokhu lalokhu abangela lokhu lalokhu ya ukuthi nxabe lesifiso sokuthi bahambe bayefika enyangeni ngime ngusponsayo kumbe ngiza kusubsidize ukuthi hayi imali intengo yangkhona mbuku yabhatalwa mba kubhatalwa kube kufika kube ngaphansini kodwa kachongo lutho.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa? Igciwane le-coronavirus selingenile lasemaphandleni esigaba seMathebeleland South le-North. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.